abamele amabandla atshiyeneyo abakumanyana we-political actors dialogue kumbe ipoland baxoxisana enyanga ngokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023 ezimbabwe kulabakubandla le-ZANU-PF abathi kabasizi bavumele amazwe wonke ukuba ahlolisise indlela okuzaqhutshwa ngayo ukhetho lolu emhlanganweni okuhlaziywa umthetho obunjwayo obizwa ngokuthi i-electoral amendment bill iyaphanyekwa epalamende zinhlanganiso ezimbalwa ezinjengezimbabwe electoral support network amabandla phose wonke avumelene ukuthi kumele abadabuka kwamanye amazwe bavunyelwe ukuhlolisisa ukhetho lolu kodwa kukhanya ngani ele-ZANU-PF lifuna ukuba kukhethwe amanye amazwe adlelana kuphela lele-Zimbabwe ukuthi azehlolisisa ukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023 umnumzana Witness Dube okubandla le-MTCT uthi kumele kuvunyelwe abadabuka kwamanye amazwe ukuba bahlolisise ukhetho lolu
ukuhlola kusekuthini kuyancediswana ukuthi idemokhrasi ikhule umhlaba wonke ukwenzela ukuthi abantu babe lelizwi ekhethweni lokho ke kuyabe kuyinto esichayisa ngovalo ukuthi kanti ibandla elibusayo nxa selisesaba ukuthi amanye amazwe athumele inhloli kukhetho lweZimbabwe liyabe lihloseni liyabe lifihlani liyabe lithukuze ndukubani emqubeni
lokhu kusekelwa ngusenator Galipani Mpukeni
laba ababizwa kuthiwa ngama foreign observers kuma elections ngesikhathi sokhetho babalulekile kakhulu ngoba banikeza isisindo esokuthi lolu khetho beluwathi babiza ngesilungu free and fair ngoba bona phela abalakho abakudingayo kuleli lizwe ukuthi kuthiwa bengakhuluma ukuthi hayi belingekho free and fair and then bazophanishwa ngale ndlela ongaleyana indlela so babaluleke kakhulu and ngiyafisa njengoba sabona ngo-2018 ukuthi nango-2023 babe khona
umnumzana kwanele hlabangani umkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe osemhlanganweni lo uthi ibandla le-ZANU-PF liyakusekela ukuthi kube labantu abakwamanye amazwe abazahlolisisa ukhetho elizweni
endithanda ukuthi nguqondise engizwa kuthiwa sokukhulunywa ngakho yukuthi kuthiwe izanu iyala ama-election observers akusikho kuliqiniso lokhu besikuworkshop esixoxisane ngakho yukuthi ama-observer wonke emazweni wonke kumele avunyelwe ukuthi abuye azokhangela ukhetho lwethu kodwa indlela abachekwa ngayo nxa besiza lapha engathi mina i-accreditation kule nhlanganiso eku-ZEC egoqela abe-security abe-ZEC ukwenzela ukuthi sibekwazi ukuthi umuntu ozalapha uzosebenza sibili umsebenzi wokuba yi-election observer kumbe yabe landa okunye ngoba nti siyakwazi ukuthi kulezi nsuku kulabanye ababuya bembethe ingubo zemvu umuntu eyisilwane kodwa esikutshoyo ukuthi kuvunyelwe sibili akula nto enjalo ukuthi izanu yalile
umnumzana Belief Gawule okubandla le-ZANU-PF uthi akumelanga kubizwe abantu abaphikisana lokwenziwa nguhulumente
njenge-SADC sibambene thina njenge-AU sibambene njalo siyacebisana lapho okungabe kuwonakale khona kutsho ukuthi ngezinye indlela yebo phela siyavumela lamanye amazwe la kodwa hatshi izitha zethu zibuya zizoba zinhloli ekhethweni lethu njalo abangasinxusiyo lathi asibanxusi abasinxusayo lathi siyabanxusa ekhethweni lethu olukhululekileyo oluza kubala khona ngo-2023 yebo phela amabandla la singakhohlwa ukuthi amabandla ezombusazwe la amanye alawulwa ngaphandle akusiyo mfihlo leyo balawulwa ngaphandle njalo bayabetshelwa ukuthi khathe simanini lithi khulumani lokhu yikuzathola abantu bekhalela ama-foreign observers
elezimbabwe lijayele ukuzikhethela abantu abadabuka kwamanye amazwe abahlolisisa ukuqhutshwa kokhetho.